So we see card descend of a VOA in the belly.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 8 kumfumfu 2021 igama ngontungamili nkomo nazi ezihamba phambili oyengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana obhataya moyo ufunyanwe ngumthethwandaba emsulwa kucala lenkohlakalo eliphathelane lokuthengwa kwendingeko zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ibhanga elikhulu lelizwe elereserve bank lithi lizajezisa amabhizimusi athengisa izinto esebenzisa isilinganiso sokutshintshwa kwemali i-exchange rate yomkambo wensitha ebiza 1 US dollar is to 200 Zimbabwean dollars. Elezimbabwe selisuswe kuluhlu lwamazwe ekade efakelwe imigoqo yokuya kwelebhilitane ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abafika phose ikhulu 89 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane ezedlula ithumi lambili 12,231. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilithumi lanhlanu 15,822. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala likhwelela yaku 3,152,916. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bakhwele baya ku 2,374,045. Asebebanjwe lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilikhulu 131,523. Asebebhubhile bona sebephezu kwenkulungwane ezine 4,631. Oyengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana obhataya moyo izolo ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo eliphathelane lokuthengwa kwendingeko zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Umoyo uxotshwe kuhulumende ngumongameli Mnangagwa Nyakenye ngemva kokubotshelwa icala lokupha inkampani ye-Drugs International umsebenzi wokudingela uhulumende imfanelo zokulwisana lalomkhuhlane ezifana lama-mask lama-sanitizer engalandelanga indlela ehlelwe nguhulumende ithenda ngesiNgisi. Uhulumende wayezahlawula linkampani amadola emelika afika kuzigidi ezingamachumi ayisithupha i-$60 million. Umahluli wedale le-High Court uJustice Pisirayi Kwenda unqume ukuthi akulacala elisobala eladalwa ngumoyo. Isiphathamandla se-Drugs International umnumzana Delish Nguwaya laye owayebotshelwe icala linye wafunyanwa emsulwa. Ibhanga elikhulu lelizwe elereserve bank of Zimbabwe lithi lizajezisa amabhizimusi athengisa izinto esebenzisa isilinganiso sokuntshintshwa kwemali i-exchange rate yomkambo wensitha ebiza 1 US dollar is to 200 Zimbabwean dollars. Lesi yiso isilinganiso esesisetshenziswa ngamabhizimusi amanengi ngisho lezinye ingatsha zikahulumende ngenxa yokugukuteka kwedola leZimbabwe. Kumbiko eliwethule izolo, ibhanga leli lithe ugatsha lwalo olukhangelane lamacala okutshaphaza imali olwe-Financial Intelligence Unit luphakathi kokuqhuba uphenyo ngenjongo yokujezisa osomabhizimusi laba. Uhulumende uthi amabhizimusi kumele asebenzise i-exchange rate yakhe eye 1 US dollars to 88 Zimbabwean dollars. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube laye wethule umbiko esithi amabhizimusi azatholakala ethengisa ngentengo egxile kusilinganiso somkambo wensitha azathathelwa amalayisensi. Sixoxelo somabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu.
I-Financial Intelligence Unit kayingachithi isikhathi emsakazi ngoba akulalutho olufihlakeleyo lokudingisiswa. Ngena phose kumavinkili wonke amakhulu uzathola ukuthi bonke abehlukananga le rate ye 200 Zimdollars to 1 US dollar ngokuya ngapi. Ukuthi izitolo zisebenzisa leyo rate ye 200 to 1 US dollar yimbuzi ephakamise umsila msakazi ayibuzwa ukuthi ngeyini. Ngakho ke i-RBZ yayivume ukuthi nge-shortage ye-foreign currency kumabhanga lolu hlupho sizaqhubeka silalo.
Ezinye ingatsha zikahulumende zikhanya zisebenzisa i-exchange rate eyomkambo wensitha ngoba nanku amapolisa sibone ememezela kumaphephandaba ukuthi azathengisa izimota zawo ku-auction esebenzisa leyo exchange ephezu kwale efakwe nguhulumende. Athe ngemva kokuchaywa inkundla yeZimu Live aphenduka sesithi hayi kube liphutha lokho, izimota zawo zizathengiswa kusetshenziswa i-exchange rate kahulumende. Ungathini ngalokho?
Kuveza kamhlophe nje lapha ukuthi uhulumende udlala umacathelana lozulu ngoba kanti amapolisa abeza kwenza njani ukusakaza kunkundla zemedia ezijiyetshiyeneyo ukuthengiswa kwezimota zabo ngerethi yomkodo bese bejika ngemva kwesikhathana bese besithi kube liphutha. Hayi, ngiyagcizelela ukuthi kakulaqiniso ke kulokho, bavele yiyo irethi abayisebenzisayo kungatsha zikahulumende ezijiyashiyeneyo.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende ngodaba lwe-exchange rate lolo?
Engingakuxwayisa uhulumende ukuthi i-exchange rate iloko yama kakhulu kulokhu esithi thina i-productivity lama-exports esiwenzayo njengelizwe. Sithengisela ke amanye amazwe, ngakho ke siyasilela kakhulu njengelizwe kuleso sigaba. Kanti ke njalo uhulumende kavale imbobo ezivuzisa imali etholakala kwezenjiwayo. Yonke imali etholakala kwezenjiwayo iye ezikhwameni zikahulumende ngoba sibonile kanenginengi abantu bebanjwa kuma airports lapha bethwele izitina zegolide, abanye baze bayebanjwa sebe kuma airports akubomakhelwane. Singathengisa kuhle ezenjiwayo imali yonke ezikhwameni zikahulumende, siza kubake lama reserves eneleyo ku-RBZ ngokwayo, le mabhenki ngokwawo, bese kusiba ke ukuthi i-foreign currency ingenela emabhenki akula ozagijinyiswa kumbe ozagijima ngoba i-foreign currency nxa uyifuna uyabe usuzayithola ke ngokwaneleyo emabhanga.
UMnumzana Alec Ndlovu ngosomabhizimusi. Sixhume njalo ingcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Siyakubona ukuthi Reserve Bank izama ukuletha i-discipline I think kwi-economy but what we can say or singakutsho kubana i-problem kathi esikhona ukuthi we all understand and appreciate the challenge esilayo. ngekusuta kwe foreign currency. Kungaba le shortage of foreign currency, obviously we are driving ama rates upward. The only big challenge now is like the only formal way of getting foreign currency is through the auction system, which at the moment has had serious delays in terms of paying out what it is allocated. And even if you look at the total figure that is actually being traded on the auction floor versus the requirements of industry, it's just an insignificant percentage to some extent if the economy is totally opened. One will argue and say auction system did work at that time when pressures were minimum in terms of industry because of COVID restrictions, we were under lockdown. All of a sudden we have industry now up and working, people now demanding forex because the economy is opened.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho. Uhulumende wePhilitane uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe angamachumi phose amahlanu 47 azasuswa kuluhlu lwalo lwamazwe ahlaselwe kakhulu ngomkhuhlane weCOVID-19 kumbe iRed List ngomvulo. Lokho kwaziswe ngonobhala obona ngenhlelo zokuhamba kweLeBhilitane umnumzana Grant Sharps izolo. Inyathelo leli litsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe lezamazwe afana leSouth Africa lamanye ezihlatshwe amajekiseni eCOVID-19 womabili sezivunyelwa ukungena eBhilitane kungela migoqo yokuthi kumele zihlale kuma-quarantine centers, okuyinto ebesivimba ukuhamba kwabantu ngoba kudingeka imali eningi ukuhlala kulawo ma-quarantine centers. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane umnumzana Tifa Dube.
Kube linyathelo elihle lelo obaba unkomo ukuthi ilizwe leNgilandi livulele abantu ezilongo ezinqaka ukuthi sowathola ama-vaccines akho, sowahlaba ama-vaccines akho, bekungasela isizathu sokuthi kungabe kusayenzwa yini ukuthi abantu belokho bavalelwe sonke lesi sikhathi. Kodwa-ke okukhulu ebekade belokho bekukhangela, kade bekhangela ama-statistics laphana kuwo la amazwe, ikakhulukazi emazweni akithi nala ngizakhulumela kakhulu emazweni aku-South Africa region, khulumela indawo efana ne-South Africa leZimbabwe leNamibia leBotswana leLabo-Mozambique, kade bekhangele kakhulu ukuthi ama-statistics athini ngabantu aba-vaccinated. So okuye kwatshengisela kathesi ukuthi abantu asebahlatshwa ama-vaccine sebebaningi kakhulu sibili, okutshengisela ukuthi abantu sebephephile ngobuningi babo, njalo indlela yokutransmitter noma yokudlulisa umkhuhlane isisezingeni eliphansi kakhulu.
Ungathi bakhona yini abeZimbabwe abaseBhilitane ekade besehluleka ukuya ekhaya ngenxa yemigoqo le, kumbe abaseZimbabwe abahlala eBhilitane ekade sebesehluleka ukuphenduka ngenxa yalimigoqo?
Ziningi kakhulu izizalwane zaseZimbabwe lapha eNgilandi baba unkomo, njalo ziningi ezinye izizalwane zaseNgilandi eziseZimbabwe ebekade zidinga ukuthi ziphenduke zibuye eNgilandi. Labaningi abalapha eNgilandi kade bedinga ukuthi bahambe baye eZimbabwe, njengoba sisazi ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kule lizwe leli ziningi kakhulu. Kodwa-ke into ebekade inzima kakhulu, njalo into ebekade ilomthwalo omkhulu kakhulu, bekuyimali leyi ebekade ichajwa, noma ngithi ebekade yethulwe phezulu kwabantu abahamba besiya emazweni asese ku red list, imali engange £2,250, imali leyi ukuthi nxa siqathanisa le mali yama rands ibifika lapha phose kube 50,000 rands. So bekuzima kakhulu ukuthi nxa umuntu uye wathi usuka lapha kulelizwe uhamba usiye ekhaya, akukho lula ukuthi umuntu nxa iphenduka aphenduke aphinde ahlukane le mali eningi kangaka efika mhlawumbe 50,000 ebhadala nje izindleko okungafanelanga ukuthi yazibhadala, ngoba siyazi ukuthi nxa sihamba sisiye emakhaya sifike sibe lezi lama expenditures amaningi, sibhadale lezinto eziningi, lezinye izinto ezokwakha lani. Nxa usuphenduka uphenduka ungasela imali, ngoba usuphenduka usuzodinga njalo enye imali. Kodwa-ke bekubuhlungu kakhulu ukuthi sekufanele ukuthi nxa uphenduka ubusuthatha imali yonke eningi kangaka uyithathe nje uyiphosele emgodini wesambane, olusazi mhlophe ukuthi emuva usize lezinto eziningi ezisadinga imali, ezisadinga ukuthi zilungiswe, kodwa ubusulahlekelwa imali engako.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweLeBhilitane. Kubikwa soko isisana sana kubandla lezano PF pambilini kokhetho lokudinga inkokheli yesigaba olwenziwa sokuzafika umhlangano we-Annual People's Conference wona oqhutshwa kanye ngomnyaka. Umhlangano lo ubumele wenziwe ngenyanga ezayo ePindura kodwa usudluliselwe phambili. Abanye bathi lokhu kubangelwe ukulwisana okwenzakale kwezinye izigaba zelizwe lapho bekukhethwa abakhokheli abatsha. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU PF Central Committee umnumzana Belief Gawule.
Okwakathesi singathi kule restructuring exercise ebesenziwa yiparty yethu iZANU PF iyenza i-restructuring. I-restructuring leyi iqale kuqale kwabunjwa ama-DCCs angisho kuqaleni kwalandela ama-DCCs yaseqalisa ukuthi asungule uhlelo lwangaphansi lwama-cells. Kwasuka kuma-cells kade sithi kunje nje siphuma ekubumbeni ama-districts. Ngathi kunaphana sengiyeqile ngathi mina kuma-cells kwabunjwa ama-branch, kwasuka kuma-branch kwabunjwa ama-districts, ama-wards esiwabiza state, ama-wards esiwabiza state ngama-districts esisekelo sombuso we-party yethu. So ngokunjalo kade si osokulandela kuzalandela ama-provinces, sokubunjwa ama-provinces wonke ama-provinces ukhetho lonke lusenziwa kuma-10 provinces yiwo luzalandela. Siqhubekela phambili silanda i-congress ezaba khona kumnyaka ozayo, yikho okukhona. So okwakathe singakhuluma ngomkhankaso kodwa okuqakathekileyo ukuthi ngikubumba umhlangano esikwenzayo, yikho kade sikwenza nje ukubumba umhlangano sisiya phambili. Yebo phela lanxa sikhuluma ngakhona oko phela i-province yakhona layo ama-province la azadissolve bese kubunjwa ama-provinces amatsha, yilokhu i-restructuring isiya phambili isiya phezulu kuze kwethi nxa kuqedayo ama-provinces kubuye njalo i-restructuring ku-restructure njalo kubunjwa lama-central committee members i-congress ithi nxa isifika sokule structure esitsha somhlangano sesilande i-congress kusiya khethwa njalo ubukhokheli obutsha ku-congress.
Sizokuthiwa ukhetho lokukhetha inkokheli yezigaba yama-provinces lwedluliselwa phambili ngoba kuqhamuke udlakela kwezinye izigaba. Kuliqiniso yini lokho njalo ungasela ukuthi etsholotsho khona kumi njani?
Gandhi akukhona yilokhu njengeparty njengoba ngithile ukuthi osokulandela okuzalandela kathe sikukhethwa kwama-provinces okuyikho okukhona ehlelweni lwe-party yethu iZANU PF. Ukuthi kwaqhamuka imisindo kwezinye izigaba hatshi ayisikho lokho okubangele ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili. Ukhetho lwadluliselwa phambili ngenxa yokuthi inyanga yena leyi akade kumele khona kube lo khetho. Abantu bebengacina sebebhizi ngokulungiselela ukhetho ngokukhankasa ngokwenza zonke izinto ezinjalo, kube kanti inyanga yena leyi lapho kule conference khona eqakathekileyo kakhulu, i-conference yokuphela komnyaka ezakwenziwa ekupheleni kwenyekwena lenyanga, yiko kudlulisele phambili ukhetho lwama-provinces luzaqhutshwa ngemva kwe-conference ezaba khona ekupheleni kwenyanga. So ngakuke i-politburo izahlala phansi ikhangele ukuthi ukhetho lolu lungenziwa nini, luhlelo oluzayo lolu njalo luzafika kungakhathalekile ukuthi abantu bakhuluma besithini besi kule misindo lani lani. Imisindo kayiswelakali Gandhi endawo zonke lakuma-parties ama-opposing parties kule misindo abantu bayalwa yikubona amandisi ayisplita lani lani, imisindo yonke laleyani ekhona indawo zonke akuswelakali imisindo. Kodwa kungaba lo msindo laphana abantu bethi umsindo usudlulisele phambili uhlelo hatshi ayisiko lokho.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF Central Committee. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi amalunga edalele parliamente akubandla leMDC Alliance ale ukuya eParliamente izolo ukuyalalela umbiko kaMongameli Emmerson Mnangagwa owe-State of the Nation Address wona awethule ngomabonakude. Izim Life ithi kubotshwe okatitshele ababili ngecala lokuncedisa umsolwa owetheswa umlando wokudlwengula abesifazana abangamashumi amabili lanye 21 useMoropa ukubaleka ejele. Ababili laba ngosimbarashe Machekera longoni zashe Muno Uripi. UMoropa yena uphange wabotshwa njalo wabiselwa ejele. Isayithi yona ithi kulemuli yemangwe esilovele usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ikhonona ngokwehluleka kwamapholisa ukuphenya udaba lokunyamalala kwendodana yayo eleminyaka eyisithupha uZenzo Ncube yena obefunda eMadabe Primary School. Isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani kuwonke nje umuntu umlandela studio 7 okhulumayo ngobhova ngwenya. Ngiqondise kulabo abagxeka iMRP ukuthi cha iMRP ayinalo ubandlululo. iMRP ihlukanisa inhloko nesiqaca ngoba phela kunabantu abasakholelwa ukuthi iMRP iyabandlulula kodwa bengaboni ukuchapha obenziwa ngelabantu abasiphetheyo njengamanje nje lebathu kuphi lapha eCountry Park nako phela sesilithela abantu bempumalanga shuthi imathele ndingaka ayinawo yini amankampani.
Hayi bafowethu, nithenge ngilimukise lapha nzomnye ukhuluma inkulumo ukuthi abantwana beZimbabwe abatshontsha eBotswana batshontshiswa indlala lakuswela imisebenzi. Hathi bakithi akula msebenzi oswelakala eZimbabwe ongayenza ukuthi umuntu uyebutha isiraya somuntu sonke. Ukutshontsha abakutshontshayo bale minyaka baqalisa nje ukuthutha inkomo zeBotswana lezakhonapha ezibayeni ukuthi hathi asokuswelakala kwemisebenzi ikuganga sebejayela abazali babo bakhulisa abantwana babo ngezifuyo zabantu lalamhla izizukulwana zilokhu ziganga lokhu ziganga.
Siyalibonani kwistudio 7 siyalibonani lami ngithi ngifake udrame leyi ukuthi idlale imamele yonke umuntu olalile istudio 7 siyacela umusa kankulunkulu engikutshoyo ukuthi thina abantu esingaphandle kwelizwe okwamanje ngayithi sikhankasela amabandla i-MDC i-MRP analama bandla ukuthi ma ungabe uvota abantu bevotele wona oyabe uyisapota wena khona lapho kuleliyalizwe laseZimbabwe. Ungavotele usapoti MRP usapoti MDC ukhankase emzini wakho utshele unkosikazi wakho ubaba wakho ngumama wakho udadewenu ohlala kwakho ukuthi akelekele uvotele iZANU-PF votelani iparty leyi ukuze maybe kube lo tshintsho elizweni lakithi ngoba abantu abasekhaya yibo abavotayo and the most imathebelele ndi yiye votela kulo iZANU-PF baqala ukubuya lo kungamathotshi kwama-battery one day benikeza abantu abanibonani balo ncedo.
Sakazi baka studio 7 linjani lonke lamaZimbabwe wonke. Engithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa yi-MDC kaDatius Muzora le ekhulunywa ngu-Morgan Komitsi akuzwakali lokhu ukuthi kuyini. Nxa besithi ukhetho kaludluliselwe phambili kwa-2023 kuyini abazama ukukutsho njengoba i-constitution yelizwe ithi sivote every 5 years. Thina esikutsho ukuthi nxa befuna ukulungisa ama-reforms okhetho isikhathi yiso sona lesi. Kusasele umnyaka kuthiwe kuma-election. Akulungiswa ama-reforms kathesi kusukusela ngo-2022. Ndiyo siku 2023 yabonga yimukhuthe ngilapha eGadadi intaba zinduna.
Salibonani basakazi we studio 7 linjani lonke. Yithike lami beke la amagama eyilawo lapha ukuthi yebo ama elections asefikile sesondele. Gqugquzela ke ikhuthaza wonke umuntu yiloba nguphi ubuntu okhona kuleli ilizwe laseZimbabwe ukuthi kavule amehlo akhangelisise avote ngokuhlakanipha avotele ibandla elikhokhelwa advocate Nelson Chamisa. Abantu singayekwa. Ngiyabonga basakazi besitudio 7 mina ngikhuluma ifelo wagwelo.
Of kubalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi iParliamente yaleli lizwe isivumelene ukuthi uhulumende aboleke imali yokusebenzisa lokubhadala izikwelete zakhe kuze kuyefika umpalakazi. Umsakazo munye uthi njalo umlobi wakwele Tanzania umnumzana Abdul Razak Ghana nguye ophiwe isicoco salonyaka Nobel Prize in Literature. Singene kudaba lweMelika. Ikomiti yetale leSenate izolo yethule impumela yophenyo elwenzileyo ekhomba ukuthi ngempela umnumzana Donald Trump wazama ngazo zonke indlela ukuguqula impumela yokhetho lwanyakenye kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden. Ithi uyesithi udlelezelwe lanxanje wayenqotshwe kuhle. Lolu phenyo luthi njalo uTrump wazama ukususa igqwetha likahulumente uAttorney General owayekhona ukuze afake owakhe owayeza kumalaye ekuthini uqiliwe kukhetho. Likomiti ikhokhelwa ngabebandla elibusayo elamaDemocrats. Ibandla eliphikisayo elama-Republicans lalo lethule olwalo uphenyo likulandula konke okukhulunywa yilikomiti. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into leyi iqakathekile esiyibonayo lapha eAmerika ngoba yiyo idoyen of democracy around the world. Sibona ukuthi lakho futhi ukuthi umongameli welizwe uTrump ngaleso sikhathi sama elections esefuna ukuqilibezela etshintsha amavoti esithi ePennsylvania le Arizona le Michigan kwaqiwa. Sibona ukuthi istrong democratic institutions ziyanceda ngalezo ndaba ngoba singakhangela ukuthi eGeorgia lapho abadliwa khona after 26 years iRepublican Party engakadliwa. It was a state that was run by a secretary of state oweGeorgia, a governor oweGeorgia, bonke bengama-Republicans. So bekungela ukuqebezela khonapho. Sahamba futhi eArizona, another red state, sabona ukuthi the fundamental issues of democratic institutions yizo ezincedisa in ama-situations anjalo.
Yebo, ama-democracy athi uTrump wazama ukuhluthuna intambo zombuso kodwa ama-Republicans aphume elogwalo lwawo lawo esithi akulanto enjalo eyenzakalayo. Ngubani esingamthemba lapha phakathi kwamabandla omabili?
I-fundamental constitutional institutions yizo ezincedisayo in the future ma kule dispute engaka. Ngoba sibona ukuthi umuntu engazama laye akuzamayo akutshela ukuthi nguye onqobileyo, but ma kungela i-evidence yakhona lokho, then the institution takes over.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Owayengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ufunyanwe ngumthethwandaba emsulwa kucala lenkohlakalo eliphathelane lokuthengwa kwendingeko zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi lizajezisa amabhizimusi athengisa izinto esebenzisa isilinganiso sokuthi ukutshintshwa kwemali i-exchange rate yomkambo wesita ebiza 1 US dollar is to 200 Zimbabwean dollars. Ele Zimbabwe selisuswe kuluhlu lwamazwe ekade efakelwe imigoqo yokuya kweleBhilitane ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.